kwabizwa ozwayo omama becula begiya ngapho bebukisa ukudla kwesintu abakade bekuphekile okuthungwayo ngelala okugwacela ingcebethu okubazwayo kanye lenhlanyelo zendulo abazilimayo ukwengeza isivuno. Omunye wabesifazana abakade bekhona kulumkhosi ngunkosikazi Winfrida Ncube, yena oyintshantshi yokulima ngogantshompo njalo engumfuyi omkhulu wengalukhuni lenkukhu.
Ngatsha ugantshompo wami ngiyazuza amabele angana athe xaxa ngidla umnyaka uzuye phela nabazukulu bami. Angicela impuphu, angihlalambekile esiphaleni, kuyangisiza kakhulu kulokuthi ngiyesitolo.
Unkosikazi Shamiso Mpofu uthi kulusizi ukuthi iningi selalahla indlela yokulima endulo yokulima amabele angadingi izulu eliningi okufana labonyawuthi, uphoko lezinye.
Sesikubonile ukuthi kuphila kwakuphilwa endulo lakathesi njengoba kwehlukene kwakusenziwani, sakudinga sakuthola ukuthi khona kumele ukuthi abantu badle izinto esizilimayo ezivela emhlabathini ezingafakwanga izinto kuthiwa yini kwama-chemicals, akuningi okusenza sihlasele izifo.
Umgcini sihlalo weqembu labalimi abadabuka ematetsi Chidobe kanye lekaChechethe umnumzana Ngqakutho Sibanda uthi lumcimbi wenziwe ngoba sebenanzelele ukuthi iyasweleka imfundiso kuzakhamizi ngezokulima emizameni yokumelana lendlala ebangelwa yokungani kuhle kwezulu kudalwa yikuguquka komkhathi kule iminyaka.
Iba khona ukuthi ulwazi abantu nxa banika bathatha kancane kancane basuka bebesebeyandisa zonezi indlala ikhozwa ukuthi bayandisa zonezi izilimo esabeke bekhunywa ukuthi hayi lingandisi zone njengabomungu zonezi bengandisi lezi ezincane. Kodwa ke hayi sokungconywana lo nyaka nje kungaba yikuthi izulu njeba lingananga kuhle yikho sokubakhozele indlala, kodwa but hayi iminyaka le nxa kulinywe kuhle ezulini ekuhle hayi ayibi kangako.
Abenhlanganiso ezimeleyo abakumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwemvelo e-Igugu Trust bakhuthaza abantu ukwakha izibaya ezigonjolozelweyo ukuze bethole imvundiso. Ongumfuyi umnumzana Mbuso Nyathi uthi kusukela ekusungulweni kwalinhlanganiso ngomnyaka ka-2020 sebebumbe amaqembu ezakhamizi ezedlula ikhulu okugoqela lalabo abangafuyanga bebolekana izifuyo ezigonjolozelwa ezivandeni.
Siyamanyana singabantu abangu-5 ebantwini abangu-5 silenkomo ezingu-65 esizithathayo. Umuntu lo muntu siyahlala 7 days sitshintshe siye komunye 7 days sitshintshe sifaka izibaya lezi sisenzela ukuthi sonke sikwanise ukuthi lo ngelankomo siyamfakela ukuthi la yanjani akuzuze konke lakho esilakho. Umhlabathi wethu ligusu alila mvundo omningi, so singasebenzisa inkomo zethu leziya zisenza ukuthi thina siphangise ukuzuza isizuzu isivuno sethu.
Umnumzana Memory Sibanda kuhlangothi lukahulumende olwe Agritech uthi baphathisa abalimi ngenhlanyelo zezilimo ezehlukeneyo okuthiwa ngama small grains ayo avuma kulesi sabelo.
Inhlanyelo lezi ezenhlamvu ezincane ama small grain ayamelana lezulu elilushwana, ayamelana lokutshisa kwelanga kakhulu. Uma siqathanisa lomumbu, umumbu awukwanisi ukubekezela, kodwa ke ama small grain ayakwanisa ukubekezela.
Lumkhosi oqhutshelwe emavinkilini awendlovu business center ewange ubuthanise ingcitshi zokulima ikakhulu abesifazane abaveze ukuba insuku sezadlula ukuthi bagoqe izandla, ngakho bakubone kufanele ukuhlanganela ndawonye befundisana ngokuthi bengathola njani inzuzo yemsebenzini wokulima lokufuya beselela imuli zabo kusimo somnotho welizwe esingamanga kuhle. Kuphenyo lwezempilakahle kazulu olwenziwa inhlanganiso yomanyano wamazwe i-UNICEF ngenyanga kamaba baveze ukuba inani labayizigidi ezimbili 2 million eZimbabwe lisesimeni sendlala esabekayo, njalo insane eziningi azikhuli kuhle ngokuswela ukudla okwakha umzimba. Impumela yophenyo olwenziwa ngabenhlanganiso e-Rural Zimvak Assessment emangweni wewange esabelweni seMathebeleland North uveza ukuba baningi abangatholi ukudla ngemfanelo. Abe-UNICEF bathi lokhu kubangelwa yikuguquka komkhathi osekusenza izulu lingani ngendlela yayizo, ukuwa komnotho welizwe kanye lokubhaha kwemikhuhlane ehlasela uzulu owenza uhulumende engenelisi ukuphathisa ngokugcweleyo kulaba abaswela ukudla. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu, nginguNokuthaba Dlamini.